Lokhu kuphume embuthwane owenzelwe eHarare City Library wokunanza ilanga lomsebenzi wokukhuthaza ukuthuthukiswa kwezemfundo emhlabeni jikelele ele International Literacy Day. Izifundi eziningi zikhala ngokuthi ukusilela kwamabhuku ikakhulu ohlobo lwe-braille kuphazamisa izifundo zazo, njalo zicina zicela ke abanye abalozwelo ukuthi bababalele amabhuku ezifundo abazenzayo zama-textbook. UDarlington Nkomazana oqhuba izifundo zomthetho ekolitshini elikhulu le-University yeZimbabwe uthi balodubo njengezifundi ezingaboniyo. Sikhuluma kanje kulolu daba.
Like ngesikhathi lesi esikusuka desi, i-main machine yethu, umtshina wethu othiwa yi-imbosa wafa, so isikolo silokhu sizama ukuzama ukuthi siwulungise kodwa ya ama-challenges alokhu siba maningi. Then amaphepha wona bosiyabe sifuna amabhuku kanye okubambe ebrewu ukube sibe sibala ngesandla, amabhuku wona lawo kawakho. Sakade siphila ngama-soft copies, then siya sibala kuma-computers, but amanye amabhuku abe ngekho kuma-soft copies.
UNkosikazi Ratijo Mutshayiri osebenzela iBulawayo Public Library ngomunye wabaphila lobugoga bokungaboni, njalo uthi lolu dubo lokusilelwa kwamabhuku ludubo sibili olukhulu hatshi eHarare kuphela.
Lathi sihlangana lalo ludubo lona lelo lokuthi izinto esizifuna ezifunakalayo koBulawayo ezilike i-brew equipment asilayo, even ama-brew paper. Even if umuntu engabuya walk in efuna even a single brew book, it's difficult ukuthi simnike ehambe lalo. Siyabe sisimcela ukuthi hayi balela la ukuthi uhambe lalo akwenzi, like ukuthi khathesi even ukuthi i-new curriculum siyenelise ukuthi sibe lama-brew books ahambelana le-new curriculum. Kuyahlupha, I think we've got ama 1, 2, 3, 4.
Umnumzana Masimba Kuchera laye ongaboniyo utshelele umhlangano ukuthi eleZimbabwe limele lilandele umthetho we-Marrakesh Protocol.
Nxa sikhangele imithetho eyaphandle kwelizwe, ulama steps amabili okumele ilizwe lethu lilandele. Owaqala ulento ethiwa yi-ratification, kwaze ukuba le step esesibili esithiwa yi-domestication. Umthetho lo umele ube ngumthetho waseZimbabwe ukuthi usebenze lapha eZimbabwe.
Inhlanganiso ezimeleyo eDorothy Duncan Brady Library yazise ukuba ilakho ukuphathisa kulezi nhlupho nxa ingatholiswa usekelo lwemali, ngoba isike yadinda amabhuku awe-Brady edlula inkulungwane ezintathu 3200 ezifundo ezeprimary, yadinda njalo lesekelo sombuso esitsha amagwaliba azinkulungwane ezimbili 2000. EleZimbabwe laloba igama lisekela umthetho oweMarrakesh Treaty ngombimbitho lonyaka, kodwa lokhu ungakabi ngumthetho olandelwayo ke elizweni. Idolobha leHarare elileziphadla zokugcinelwa amabhuku ezama-library ezilijumi lazise lumhlangano ukuthi lizathatha wonke amanyathelo ukuthi libe namabhuku lemitshina ehambelana labaphila lobugoga kuleli dolobha, ikakhulu abangaboniyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu Mark Peter Ntambe.